amanzi alusupho olumangalisayo. Amanzi ayavalwa, city council uyavala amanzi. Omama abantwana babonakala all over ngamabuckets and they going ama distance besiya layina eziboraneni. Iziborani lezana abalayina khona babe bengela ma sanitizer. Abala kokuvikela ngitsho noma yikuphi lazi khona phana mabe bamba ezibhorani leziyana wonke umuntu ubuye bamba omunye la abuye bamba
izakhamizi kuziphatha njani lokho le mpuphu
impuphu ingabuya angazi lokuthi yabubuye nganani abantu bayabona impuphu isethula kanyeneni but ma abantu sebethengiselwa thengisela inamba elutshwane kakhulu enye ibonakala isiphithwa ngezimoto ebusuku amashopa abe sevaliwe ngabo 3 ngabo 8-9 impuphu bayikhipha ngezimota ngikhuluma nje thina uchophiso lapha baze bathatha lezi namba zezimota ezithatha impuphu ebusuku njalo phakathi kwesikhathi ma abantu belayinela impuphu kulokunye ukuhlukumezeka abakwenziwayo izakhamizi ezinye angazi ukuthi amandla ziyabe seziwathethe ngaphi yibo ababe sebekhetha abantu ukuthi layinani abantu nje ezinye izakhamizi nje abangelani la abangalani la lokuthi kumbe bangobani bazifake bathi thina singabe angazi ukuthi bathi bangabani babezifakile abangaziwa izakhamizi ukuthi ukwazisisa ukuthi bakhethana ngaluphi uhlangothi hlobo uyabe ungakwazi babe yibabe sebelayini sabantu babo layinani lapha lina layinani la lamabizo abantu okumele bazuze impuphu abanye bayiswele abantu abadala batshonelangeni khonaphana behlukumezeka impuphu bangayitholi kuthengiswa impuphu ezilutshwane impuphu kayisekho bona abana abalayinisayo basala sebephakathi labantu bamashopu abemashopu bayathatha impuphu yezimoto amapholisa ayathatha impuphu bayithengisa phakathi enkambeni ngemantengo ephezulu siyahlukumezeka kakhulu izakhamizi zihlukumezeka kakhulu angazi ukuthi kuzaphetha ngani-ke lokhu.